angeke sitsho ukuthi ngubani ngokwakhathe efide impela hayi singabe sikhamba amanga njalo ukucabangela umuntu khona kuyabe kuyinto engekhonhle esingakutsho nje singathi hayi umntala yena ukuhlaselwa kwakhe singathi nje umntala yena uzama impela ukuthi abantu mhlawumbe singaphila ngcono ngokuthi silwa lokuthi ngodwa ngokuthi benzakala esigabeni so sibe sicabanga ukuthi ngoba ukuswela lobu buphilisa abanye abantu so esikucabanga esingakutsho kwakhathe sikuthi hayi sikhangelele ukuthi mhlawumbe umdala udliwe yizo izigebenga lezi ngoba sezibona ukuthi ayi akusasebenzeki abasahli phela njengoba kade bephila ngalokho sekulomdala labancedisi bakhe so basebebona ukuthi hayi kungcono benze njani becenta indlela yabo yikho esingakutho kwakhathe sibaba unkomo ngoba hayi ukuthi sicabangele ukuthi ngubani impela hayi siyabe sesishukela abantu bakunkomo.
Ube lipholisa lesigaba kumbe ube ngumuntu nje olwisana lesigebengu lesi?
Bekungumuntu nje olwisana lesigebenga, umuntu ongahambisani lobugebengu ngoba bona besekuvele sekumotshakele esigabeni impela hayi bekungasayenzi izifuyo bezilahleka kakhulu so kwasekusiba nje le nhlangano ekhona nje elwisana lakho.
Amapholisa afikile yini njalo athini?
Babonkomo kuyadanisa kakhulu lokho ma ungabe usukhuluma ngendaba yamapholisa mpela kuzwisa ubuhlungu kakhulu singazi singeke sibashole kangako ngoba ilizwe lethu njengoba lani libona ukuthi limi ngezinyawo okwenzakeleyo ngesikhathi ukuthola kwami ikholo leyo ukuthi ngibakhangelela amapholisa nabakade sebesendaweni lakuhlaselelwe khona umdasi ngifuanele laba abafana abakobhuje laba esinabo ngabaswele so sengibaswele ngasene sibale number zomunye u-CID fonela yena wasenginikeza inumber zika-member in charge wemahlambuthi so member in charge wangiphendula wathi yena ukhathana so ngizama ukuthi ngifune labo bafana so ngehluleka ngabuya ngamfonela futhi ngazwa ethi hayi right ngisadinga ifuel ngizafika lapho okube buhlungu nje ngesikhathi ngisamfonela umdala kade esaphila so wathathwa ke waya esibhedlela la angazange wafika waqeda imzuzu engabe ngamathumi wasedlula emhlabeni so ekufika ukufika abafikile kodwa hayi isikhathi sona kade sesihambile njalo ayikho nje into esiyiphetheyo esingathi batheni okwenzakeleyo nje hayi babuye labo bathatha statement bakhangela labo njengoba umdala linyazwe kakhulu impela ngoba hayi sigebenga mpela sisebenza so something like 7 bullets so yinto ekhona babunkomo basebekhatha ke isidumbu bahamba lazo yikho kukhona.